Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Vuganja ni mtuaga zomu le ola mugela emoye ni ngenja bulo ngolesine mslaga 13 kuNcwabakazi 2020 nguntunga milinkuma endabeni zekuseni lamhlanje
kulahlekelwa ngabantu kuyinto ethusayo kakhulu.
Kulabantu abangamachumi phose amabili ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Singakhangela ke ichukela ama-KG ke amabili ayenza $2.50.
Inhlanganiso yeZCTU ithi impilo iya isiba lukhuni ngamandla ebantwini abanengi ngenxa yokudilika komnotho. Intathelizindaba ebikwa isiphila ngamabhiskithi lamanzi kuphela ejele ngoba izihlobo zayo zisaliswa ukuyiphathela ukudla. UHopewell Chingono uza kwethula ubufakazi enkantolo namuhla ngobubi bomumo athi usemajele. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi phose amabili 18 ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi lasithupha babantu laba bebehlala eHarare. Oyedwa ngowe-Manicaland kuthi omunye njalo ngowe-Midlands. Lokho kukweze inani labantu asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe laya kukhulu elilamachumi amabili lambili 122. Ababanjwe lomkhuhlane izolo bangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Bonke ngabawuthole khonapha elizweni ngaphandle nje koyedwa ovelelawo kwele South Africa. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo seliku 4,893. Kulabanye abangamachumi ayisikhombisa lasithupha 76 abafunyanwe sebesindile izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebephilile laya ku 1,620. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Kuyethusa lokho, kulahlekelwa ngabantu kuyinto ethusayo kakhulu. Kuyasiqhuzela ke ukuthi siqaphele kakhulu ukuthi umkhuhlane lo uzasiqeda nxa singathathanga amanyathelo ukuthi sehlise kumemetheka kwawo. Abantu kumele siqhubeke sibafundisa kumpuzana njalo ukuthi nxa usithe waphuma endlini yakho kumele ugqoke isivala mlomo kwenzela ukuthi wenqabele ukuhotsha umoya ongabe lomkhuhlane lo. Kodwa njengelizwe into esubuhlungu kakhulu, kuyadinga ukuthi khona nabantu banqabele bezame imizamo yonke ukuthi labathi bahlangana khona betshelana izikhala khonoke sithi social distancing, ngoba abantu balokhangana bakhohliwe izindawo ngahamba lapha emkambo abantu babezidile nje befuqana benganabanakile. Kuyethusa kuyesabisa nxa bekhona abalayeleyo ke kathesi njengoba ngikhuluma kunje sithi hayi bantu ke lo mkhuhlane uzasiqeda nxa singathatha amanyathelo ukuthi siwenqabele silandela izinqumo esizikhuthazwa yinhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele i-World Health Organization. Asizameni ukuthi siziphathe kahle, sinanzelele ukuthi sisengozini enkulu kakhulu. Ubani lobani esengadlula emhlabeni ngomkhuhlane lo uyingozi kakhulu.
Ah, abantu abanengi ndiweni babikwa bebonakala ukuthi bebelomkhuhlane lo sebefile kanti lo mumo ezibhedlela lapha ubikwa ungemuhle ungathini ngalokho
iqinisweni kunjalo ukuthi ezibhedlela imtshina naleyi eyiyo incedisa ukuthi umuntu asizakale lapha efumele ingabe imlutshwana maybe ingekho kwezinye izibhedlela siyazi ukuthi ilizwe lethu liyaqhula kwezempila kahle siyazi ukuthi ezibhedlela kula mithi siyazi ezibhedlela ezindawo kula manzi siyakwazi ukuthi akula ngubo zokwembatha siyazi ukuthi abantu bathwele nzima balamali zokubhadala so ngokunjalo ke kuyatsho ukuthi ke ezempila kahle ziyaqhula elizweni ngokunjalo ke imtshina yokuthi umuntu asizakale nxa sethe wabanjwa lomkhuhlane nalo ukuthi ama-ventilators lawo lokunye okuthize engabe shoda ngokunjalo ke kuyabe kutshengisa ukuthi umuntu nxa engabanjwa esesimeni esisibi engahle adlule emhlabeni okunye njalo kwenza ukuthi abantu batholakale sebefile belomkhuhlane yokuthi kulalokho sithi yi-testing ngesilungu ukuthi abantu bahlolwe umuntu athathele amanyathelo okuthi ahlale elatshwe nxa ethe wabalawo so ngokunjalo kuyatshengisa ke ukuthi asikakhuphula izinga lokuhlola abantu kwezele ukuthi umuntu abekwazi athatha amanyathela athize ukuze anqabele ukuthi umkhuhlane lo ungamhambisi ogoqanyawo
Umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso yeAfrica Centers for Disease Control and Prevention yona ithi ezwekazi leAfrica umkhuhlane weCOVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 23,886 njalo wahlasela abedlula isigidi 1,066,505. ELeSouth Africa yilo elikhokhelayo ngenani lasebebanjwe lomkhuhlane abangu 566,109. Kanye lasebefile abangu 10,751. Kodwa ukumemetheka kwalomkhuhlane kulelo lizwe kubikwa sokusehla kulezi nsuku. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezinengi ezihlala kwele South Africa ezibanjwe lomkhuhlane lo ekuphendukeni kwazo ekhaya. Isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe umnumzana Dennis Juru utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ngempela umumo usunganeno kwele South Africa.
Kukhanya i-corona seyingcono la eSouth Africa. Kusafane namaviki amanye awadluleyo kade kurekoda more than 13,000 yabantu abane-corona 24 hours. So kathesi ngibona ifi sokungcono but akufanelanga abantu barelaxe ngesithi sokungcono kulezinto ezicontributayo ezinjengokuthi maybe abantu abasafuna ukutesta sebebonile maybe ukuthi sometimes ayibulali kakhulu i-corona so asiwazi ukuthi kuyehlile just because umkhuhlane wakhona awusekho mningi or abantu abasateste asazi ukuthi yiyenzakalayo so kuzofuneka ukuthi kuyenze i-research maybe nokuthi why umkhuhlane soyehlile kakhulu from abo around 13,000 kuyehle kuze kube around 2,000
imigoqo eyafakwayo efana labo curfew lokunye kunjalo kuloko kukhona
yini yeah kakhona bayasiza kakhulu ngoba kula abantu abaningi la eSouth Africa bathola umkhuhlane lo ngenxa yokuthi kade bahambe baye emaphathini kuhamba lokho so i-curfew ngibona iyasiza and isakhona abakayisakhona vele
bakhona yini abanye abalokhu bengalandeli imigoqo yona leyo okufana lokungagqoki amamask
maybe ezindlini ngaphandle wonke umuntu uyabe efakini naso ngoba ayisondaba ukuthi wena uyathanda o kanjani o indaba yokuthi amapolice azokubamba hayi indaba yokuthi umuntu oseceleni kwako vele uzokutshela ukuthi hayi hayi suka eceleni kwami angifuni umuntu ongajokanga imask njalo la uzoba uyakhona kungaba kweshop kungaba kuphi angeke bakusize maungela imask le so awonke umuntu uyayifaka imask uthanda ungathandi uzoyifaka
manje nxa sikhangele abavela eZimbabwe sike bezwa ukubana bebethwele nzima bengancediswa nguhulumende weSouth Africa. Unjani umumo kathesi ezindlini lapha? Abantu bayalamba.
Ukulamba bayalamba kakhulu amangamabi. Ukulamba abantu bayalamba. Siyabona ukuthi igovernment yavuma ukuthi la abanama asylum seekers ba apply ukuthola imali lezana ye-UIF. But since ba apply namanje akula even one okwathola le imali. So abantu bayalamba plus i-crime rate iphezulu kakhulu.
Umnumzana Dennis Juru isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Intatheli zindaba ebotshwe ngenyanga edluleyo isetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi avukele umbuso weZANU-PF umnumzana Hopewell Chingono. Uzaphindela emthethwandaba namuhla lapho azakwethulela khona inkundla ubufakazi ngobubi athi izibotshwa zihlangana labo emajele. Uchingono ubesenkantolo izolo lapho igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa akhonone khona ngokuthi uChingono uphathwa kubi kakhulu ejele ngoba izihlobo zakhe zisaliswa ukumphathela ukudla okuphekiweyo. Ngokunjalo uthe usephila ngamabhiskisi lamanzi kuphela. UChingono uza kwethula ubufakazi lobu kudaba lwakhe lokucela ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail ngemva kokwalelwa kabili. UMantshi uthe udaba lolu luzahluzwa ngudlu kungela ntatheli izindaba loZulu ngoba lokho uChingono aza kukhuluma kulakho ukufaka impilo yezinye izibotshwa labogadijele engozini. Obotshelwe icala linye loChingono umnumzana Jacob Ngarivume ongumkhokheli webandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe yena uzaphindela emthethwandaba ngomvulo lapho okuzahluzwa khona isicelo sakhe esitsha sokuthi akhululwe laye ngebail. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi impilo iyayisiba lukhuni ngamandla ebantwini abanengi ngenxa yokudula kwezinto okubangelwa ukutshabalala komnotho. Unobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi ukwala kukahulumende labaqhatshi ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika kwenza umumo ube mubi kakhulu.
Singakhangela ke izinto ke ezifunwa ngabantu abanengi esingathi yizo eziphilisa ke abantu kungaba impuphu ama kgs alichumi 10 kg. Okwamanje iyenza ke $5 ngemali yaphakathi kwelizwe ke ingatshintsha loba nini ngoba phela ke ibondi ke iyatshintsha against ke iUS dollar. Singakhangela ke ichukela ama kg ke amabili ayenza $2.50. Ungakhangela ke i2 kg rice iyenza ke amadola amabili yaemelika. Sikhangele i2 kg yesef kuwachisa ipowder iyenza ke amadola amathathu. Sikhangele ke isinkwa senza ke idola elilodwa leAmerica. Lezi mali ungazitshintshela ke kuZimbabwean dollar. Nxa ke exchange rate yangkhona itshintsha lezi mdola ke iyaba itshintsha. Abantu abangake besile bengalazo lezo zinto ngizwa abazifuna ngokusa kwelanga lokutshona kwelanga. Kodwa ke kuba nzima ke ngemali lezi engiqamba kwamanje ukuthi abantu bezanelise lezi zinto. Kuba nzima ukuthi bazithole.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sike samuzwa esola amabandla aphikisayo esithi yiwo adiliza umnotho welizwe ngokudlala ipolitics ezehlukanisa abantu. Ungathini ngalokho?
Abanengi ke akusimangalisi ke ukuthi sizwe ke uhulumende ke sola ke abamabandla aphikisayo kumbe sola othi khona ngababhidliza umnotho abangaphandle kwamazwe. Akula muntu ke omlishayo uhulumende weZimbabwe nje uyazehlulekela.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Ibandla lezaphu lithi selihlanganela bebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress labogatsha lwalo lweumkhonto wesizwe kanye labebandla le South African Communist Party emizameni yokuxazulula ukuhluphayo kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kulandela uhambo lwequla elithunywe nguhulumende weSouth Africa elifike eHarare ngomvulo lakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngalolu daba. Kodwa iqula leli alisahlangananga labamabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu ukuze lizwe eyabo imbono. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo labalwela amalungelo bathi bayahlukuluzwa njalo bayathunjwa bebotshwe mahlayana nguhulumende weZANU-PF. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seZaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Ngolwesibili sibonane labombutho weANC abemkhonto wesizwe lelinye ibandla engike ngaliqamba kwamanje ngesizathu sokuthi asikaqedi ukuhlangana njalo inkulumo yethu ayikaphethi. Sisendleleni njalo yokuhlangana lamabandla athile aqhamuka eSADC region esingathi ngama liberation movements eSADC. Ifrelimo sisendleleni yokuhlangana labo ibandla libusayo leButswana sisendleleni ukuthi sihlangane labo njalo labeZambia sisendleleni yokuhlangana labo ukuthi sizame ukuhlanganisa amakhanda sithole isombuluko edabeni lwezelo seZimbabwe lona osolungani solukhataza kakhulu even iSADC region. So yiwa macele sisendleleni usihlangane lawo uhlanganisela leANC South Africa ezaphinda njalo sihlangane labo sibone ukuthi kuza ncintisana njani ukuze si azulule udaba olusekhaya lapha osoluhluphe kangaka.
Kuyini elibanike khona njengesisombululo?
Esibanikeza khona into ezimbili ikakhulu. Sibanikeza imbali yokuhlukuluzwa kwamalungelo abantu elizweni leZimbabwe esingathi historical background. Sikhayela ikakhulu eGugurahundi. Sibuye njalo sithole ama-electoral violence kule ndaba yabomrambatswina. Sifike ku-2008 electoral violence lapho kwabulawa khona abantu abaningi. Siye ku-2017 coup lapho kuthathwa khona umbuso ngodlame kusetshenziswa bebutho. Sibuye njalo iminyaka le emibili emithathu edluleyo kulandela ikhu kube lokuhlukunyezwa kakhulu lokwephula kakhulu kwamalungelo abantu. Sizama ukuthi kube lokukhulumisana kube lokuhlala phansi kukhulunyiswane. Sizama ukuthi sithi lobby abomakhelwane bencedise ngendlela abakhona ukuncedisa ngazo.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu ubekhuluma loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi akulahlupho eZimbabwe njalo uthi abakhalayo ngabantu abazama ukugenqula uhulumende wakhe ngodlakela. Did you see me? sele kubonele na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi amapholisa kobulawayo adinga umuntu ogxobe abaphila ngokuthengisa abane ngemota wabaleka elokishini leCountry Park. Inkundla yeZim Live yona ithi ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Democratic Alliance selikhuthaze umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi aye eZimbabwe ngokwakhe ukuyaphenya udaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani basakazi nabathandi bestudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondoko Fokandlovu lapha ePlantle endaweni yakokamba. Basakazi benithanda ukuthi ngixhase kakhulu omongikazi labo doctor nabo bonke nje ama civil servants abaku strike befuna imali. Cha, abaqhubeka impela be strike ngoba uhulumeni uyabonisa impela ukuthi unemali ngoba simzwile ememezela ukuthi uzopha abelungu laba abathathe lomhlaba izizombulu lezi zombulu zezimali. So kuyasimangalisa thinto kumeni engathatha imali engake kupha abelungu abavele bele imali zabo eyekela ukupho doctor. So ngisho doctor labo nurse labo tisha abaqhubeke ngombhikisho njalo bemfuna ukubuza abasakazi ukuthi kanti njengoba sibona uhulumeni lokhe ebusy dinga laba ababephadeka ekuorganizeni le protest last Friday izano must fall le corruption ino to corruption beboshwa. Bengicela ukubuza ukuthi kanti labana ababebhikisha ngo-2017 abaorganize umbhikisho abanjengabo omnankagwa abayi-organize umbhikisho kuqunjwa phansi umgabe bona baboshwa yini? So siyazibuza thuthi nkathi abamanje ababoshwayo ngabanjani njalo masakazi bengicala nithanda kulabafowethu laba bathi bona abangeni entweni zokukhipha izanu abafaka izanu bekhiphe kanti batshelwa mbani ukuthi vele iqembu likhishwa ngolifakileyo u-Ian Smith njengoba wakhipha i-Zipra Force wayefakwe i-Zipra Force. So ngithi cha umzabalazo waqhube kuye phambili bafowethu zanu
Sarbona imthokazomuhle asiyabonga ukugcinwa singumusa ngithemba liphephile lapho likhona labasakazi bethu abahle abalungileyo. Selibonga ochazelile idlalayo indima ibanje madoda andili badlani bafowethu abalezi bami khonapho Malava emdevi khonapho Dawu Ncube kuhule ukhona dala emtimandi omuhle bathini ngaba zingabambili uhuze wonina ubambolunye phela ngwenye omuhle. Sibonge kwalubhadaluka mafinyela Striprod sibangani sivalo Gandangula ngamavillage akhonapha ngikhona edaluka hot 19 Makwati Henry uright Murusei zinoyendika siyabonga avukani bantu malimama ngulibali lawe vuka khona apeduze matshelele omuhle ungwehulu hayi siyabonga ukugcinayo ndinto ivusi ekuseni ngibonga ukusekela kwethu inhlilo ezikhona ehlilweni lwabantu umsakazi wabantu emuveni Ngwenya Daluka.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Kenya uthi ukuqinisa imithetho enqabela ukuzingelwa mahlayana kwenyamazana zendle kulelo lizwe kubangele ukuthi inani lendlovu likhule ngokuphindwe kabili eminyakeni engamathumi amathathu edluleyo. uthi ngo 1989 ele Kenya belilendlovu ezingo 16,000 kuphela kodwa ngo 2018 bese zingo 34,000. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli emele ibandla eliphikisayo lamademokrasi umnumzana Joe Biden ube lomhlangano wokudinga usekelo izolo lomsekeli wakhe asanda kumkhetha unkosikazi Kamala Harris. UHarris ungusenetha njalo ungumuntu onsundu. Bekhuluma emhlanganweni abawenzele eDelaware, ababili laba bathe uZulu kumele abavotele ngolwezi ukuze kukhitshwe umongameli Donald Trump embusweni. Yena umongameli Trump uchodoze unkosikazi Harris esithi ungumuntu olembali embi kakhulu yokukhankasela ukukhwezwa kwemithelo. Ngokunjalo uthe kasoze aphathise uBiden ukuthi amnqobe. Ebhala enkundleni yeTwitter, uTrump uthe njalo ulosekelo olukhulu kubandla lakhe lama-Republicans. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni ukuthi uthini ngesolo kamongameli Trump ngonkosikazi Harris.
Hayi, lokho kakungimangalisi mina ngoba yena ngithi eyakhe ipolitiki ivele injalo. Eyakhe ngiyokuthethisa, eyakhe ngiyokuhlasela, eyakhe ngiyokweyisa abantu. Manje ngibona ngathi lonyaka ufike imbila zithutha ngoba laphana ngo-2016 wayelakho ukuthi azuze ukuthethisa ngoba bona bobabili yena umongameli uTrump lo Hillary Clinton babe ngathi balamathambo kuma closets abo bobabili. UClinton wayengathi kaphumi athi chacharara ngezinto zakhe ayezenza laye njengomkhulu welizwe. Laye uDonald laye elokwakhe laye wokumkhanya abantu basebephonga ukukhetha nje phakathi kwabo bobabili. Manje lapha kulaba ayi ngokukhona kuyabe kuyikuthi nje kubhadelwa nxa ufuna ukubhadela ukuthi uBiden wenza lokhu ye wathini thini wathi lapha hayi uyabubhada. Laye uKamala kuyafanana loba ungazi ukuthi wayecindezela wayesithini esesengujaji esesengu-prosecutor eseseyilokhu lakho mbona ngathi uyabuzama ukubhada.
Bakhona abebandla likaTrump elama-Republicans asebephume sobala bathi bazavotela umnumzana Joe Biden. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter, uTrump uthe abantu abafika kusilinganiso esingange-96% kubandla lakhe lama-Republicans basekela yena. Ubona bekhona yini abangaba yisilinganiso esithe xaxa abebandla likaTrump abangavotela uBiden njengoba yena ubaba uTrump esithi ule 96%?
Hayi, mina mbona ngathi hayi iqiniso lakhona lelo alikho lapho ngoba nxa ulalela kuhle abantu ababesekela uDonald ngo-2016 abaningi bakhona bazisola ukuthi bamsekelelani. Ubakhona bona babazele ama-diehards akhe lawo akhona. Kodwa ke mbona ngathi hayi ubuhle bepolitics yalapha e-America ukuthi abantu bayantshintsha amabandla bayantshintsha bangene ngapha bangene ngale abe ngum-Republican lonyaka abe ngum-Democrat next election. Yibo ubuhle bakhona abahlali ebandleni lilodwa.
Umnumzana Rafael Mtombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamatshumi posi amabili ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhuphule inani lasebefile laya ku-122. Intathelizindaba ebikwa isiphila ngamabhiskitsi lamanzi kuphela ejele ngoba izihlobo zayo zisaliswa ukuyiphathela ukudla. UHopewell Chingono uza kwethula ubufakazi emthethwandaba namuhla ngobubi bomumo athi usemajele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkumo.